e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chana njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilishumi lanye kuLwezi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yikubo abazame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Kodwa ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni. Abantshintsha imali ngokungekho emthethweni sebezagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi. Ngokutsho komthetho sanda kwethulwa ngumongameli Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko luthi abantu ababikwa bezame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa evela emhlanganweni wakhe eMarondera izolo kayisibo bacuphi ama-CIO njalo kabasebenzeli uhulumende. I-MDC ithi ama-CIO avimbe izimota zikaChamisa emavuku azama ukumthumba izolo. Athi njalo abacuphi laba bazame ukuthumba umtshayeli kaChamisa kodwa behluleka. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ukulandule lokhu namuhla kumbiko awethule kuhola elisanda kwedlula esithi umnumzana Chamisa nguye ohlasele abantu laba bezihambela esithi bayamlandela. Amazwi kaMutswangwa agcizelelwe ngumabhalane osebenza kugatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana.
Vanhu vose vava vari kusvambira motikari idzizeyoyo haisi motikari ine anything to do with government or arms of government, inongoriwo motikari vanhu vaizvifambirawo vakangoavakangoitifungawo zvavakafunga tisingazive kuti
lava ngavantu nje abavezihambela abangelani lokwenza lohulumende. Imota leyi kayisiyo yama-CIO, nyabantu nje abavezihambela abahlaselwa nguChamisa labantu bakhe bagcina besiyamangala emapoliseni. Okukhanya sobala kuvhidiyo emphakathini yukuthi uChamisa nguye owazijikela emoteni hathi ukuthi wayethunjwa. Nguye uChamisa owayezama ukungenela abantu emoteni yabo.
Umnumzana Nick Mangwana ngumabhalane osebenzela kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Kodwa isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda uthi liqiniso ukuthi ngama-CIO azame ukuthumba uChamisa. USibanda uthi kumele uhulumende achiyane lalumkhuba ngoba ulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni.
Isehlakalo sokuthi umkhokheli webandla elikhulu elinjenge-MDC utholakala efakwe esibangeni sokuthi angabe engasahlalisekanga kumbe kungabe kule mzamo empilweni yakhe kuyinto embi kakhulu okufanele ukuthi uhulumende ayikhangele ukuthi abone ukuthi kayifi yenzakala. Bakhona abantu abaningi kunjenje abakhulumayo ukuthi hatshi ukuphanjaniswa komkhokheli onjengo-President Nelson Chamisa kungagcina kwenza ukuthi ilizwe lingabi lokuthula. Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende aziphathe ngendlela ephakeme njalo ngendlela e-responsible ngoba izenzo ezingela kukhaliphe ezinjengalezi zingaletha ubuzima kakhulu elizweni lakithi.
Kahle kahle bengaba bebezama ukumthumbelani bemenzeni futhi ngokubona kwenu?
udubo lukhona lokuthi siyazi ukuthi uPresident Zuma uthamisa nguye owaphumelela kukhetho odlileyo. Siyazi ukuthi abantu abakhulumende labazana bayazi lokho. Ngendlela yalokho siyazi ukuthi njalo kule nhlangothi zikahulumende ezikhanya zisebenza ngendlela engaqondakaliyo ufana lakhona lokho okwenza ukuthi kugcine kubule abantu abangu-7 mhlaka 1 August. Lokho kwenza ukuthi singazi ukuthi kathi oyabe ethume abantu ngubani ebathuma ngaliphi njalo abatshele ukuthi benze njani. It's high time ukuthi uhulumende lowo aqalise ukwazi ukuthi okwenzakala phakathi kukahulumende yini. Yikho lo mbiko lo abawukhiphileyo uyinto etshengisa ukuthi uhulumende lowo akazazi ukuthi usebenza njani. Ngoba ziningi izinto eziphumayo zenzakala uhulumende athi kakwazi. Khathesi uPresident Nangaa ukuthi kakwazi ukuthi wathumela abantu mhlaka 1 August imbali. Kukanti-ke kungumsebenzi wakhe ukuthi alokho.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekwelebhilithane. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Okokuqala ukuthi sibe kwazi ukuthi uhulumende lo okusayo bonabo abantu abaphethe izintambo kahle umsebenzi lo wokulandela abanye abafikisayo lokubashukumeza ngumsebenzi abawaziyo njalo abawenzayo kukhona embalini yeZimbabwe ukuthi uhulumende lo ophethe amandla uyakwenza khonokho. Kungakho kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe behlale bekwazi ukuthi izenzakalo ezinjalo azisosimanga, zenzeke kakhulu njalo zihlele zisenzeka eZimbabwe ngaphansi kombuso walabo abaphethe izintambo kahle.
Uhulumende uthi kayisibo bantu bakhe, kayisiwo mapholisa, kayisiwo ma-CIO enze lokho. Kungaba kungubani pho?
Ukuthi ngubani sithembele ukuthi yena uhulumende nga uyacwaninga aphenye atsho ukuthi ngubani. Nxa kuyikuthi ngabantu kazana abazonda uChamisa benzenzele lokho abamzonda khona kumbe njalo kungezinye izigebengu ungathi uhulumende. Uhulumende ulawo amandla okusebenzisa amapholisa lokusebenzisa abacuphi bakho ukuthi badinge babekwazi ukuthi ngubani okwenzileyo lokho. Ngakho it's not enough ukuthi uhulumende ophethe amandla ethi kasuye. So esifuna ukuza uhulumende ukuthi ngubani ngoba uhulumende ulamesho ulezandla njalo ngalo zokufinyelela ekuthi labe bazi ukuthi ngubani owenze isigameko esinjengaleso.
Uthi njalo uhulumende unguhulumende ohlonipha amabandla aphikisayo kanye labakhokheli bawo, njalo unguhulumende ohlonipha umthetho, ngokunjalo ube ngeke enza ihlazo elinje.
Lokho bangakutshela abangakwaziyo baba, bangakutho ebantwini abangaziyo imbali yaleli bandla elikusayo lohulumende ophethe izintambo. Abantu beZimbabwe bonke kunye lezingane bayakwazi ukuthi uhulumende akala nhlonipho yabantu bamabandla aphikisayo. UMorgan Tsvangirai wakwalala embhedeni etshayiwe, obidi sebeke babotshwa, uChamisa Njanalaye wake wabotshwa walinyazwa, uJoshua Nkomo waphuma ebaluleka ezweni engakana. Ngakho lokho abakutshoyo bakhuluma into engelamqondo njalo engelakuhlakanipha, ngoba izizalwane zeZimbabwe ziyazazela ukuthi zibuswa izikimi, ababulali njalo abahlukumeza.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana incwethi yehlaziya ezombusazwe sixoxela South Africa.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi. Mutoko, mhlaka 15 Lwezi. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Gwanda, mhlaka 26 Lwezi. Lupane, mhlaka 28 Lwezi. Sicune ngakontutu ziyathunga. Kobulawayo, mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule umthetho opha imithethwandaba amandla okugweba abantu abantshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi babike okweminyaka elitshumi. Umthetho lo upha njalo amapolisa kanye labeZimbabwe Anti-Corruption Commission amandla okubuzisisa abantu ukuthi inotho yabo bayithola ngaphi njalo njani. Umnanga kwauthi umthetho lo ujonge ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kungaba kuyinto entsha elizweni leZimbabwe enjalo engaba inganqabela i-corruption nxa inga-implement. Ungakhumbula ukuthi eZimbabwe problem esilayo kakhulu ukuthi siyabe sikwanisa ukufaka umthetho but ukuwulandelela lo uwusebenzisa kwande ukuthi kuyasica singani sehluleka ngesikhathini ezehlukeneyo. Kuyafana lama-policies wona abefakiwe. Siyathi lama-policy amahle but uku-implementa yikho kujala ukuba yi-problem nxa sikhayele eleZimbabwe. Alo mthetho ngokwawo bese kufika isikhathi sokuthi kungabe kuyafunakala ukuthi umthetho onjalo ube khona. Kodwa sesithi emakhodi lalabo abanye babopha kanje abantu corruption sobuze besebenzisa umthetho lowo besebenzi ngokukhangela eZimbabwe kulabantu abanothileyo kakhulu ungadingi amakampani abo akula lala kampani alayo ubusuzibuza ukuthi umthetho nga imali yakhona kuyabe ukuthi uthele ithenda ngoba ngumuntu wezanu kumbe ngumuntu ozwanana lo minister kumbe ozwanana lo bani. So nxa sikhangele sithi umongameli engabe ethethe inhlelo eqondileyo kodwa sesikubuza ukuthi uzayilandelela ngokuyigcwalisisa kuyenzakale yini ngoba singa sikhangele ukuthi komthetho lwana loba kulokukhangelayo osiphathe thina kakhulu lesesikhangele kwezomnotho sikhangele esithi ngama-big fish those people that abalemali eningi abangayijustifyi ongakwazi ukuthi uyavela nga yes esikhangele ukuthi umthetho lowo usetshenziswe kibo osiphatheleni phela basebenzele omunye umuntu omkhulu
khona ubona kusebenza yini khonokho okokuthi ugatsha olubona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission amapholisa kanye leZimra asephiwe amandla okuyacela imvumo emthethwandaba eyokulanda umuntu bambuze ukuthi akuchasise ukubana inotho yakho wayithola njani ubona usebenza khonoko.
Yikho kuqalisa I think nxa sikhangele ukuthi yikho kuzasincedisa ongasincebela ungakhangela ukuthi kwenzakala kathesi yikubona umuntu uyabotshela i-corruption ephuma ecourt ngoba umthetho awukho la noma ephumile omnye abhadala ifine but into azitholileyo abezingafofiteli nxa sikhangele khonapho kungaba lokhu ethusela nokubiselana labancane labade befuka utshontsha kade bekhangela ukuthi ontshela babe sebesethuwa ngoba umthetho usukhona kodwa ofuze sikukhangeleyo ukuthi umthetho low njengobuye ngama-presidential powers kufuze ukuthi ngesikhathi esifitshane ubusulungisiwe waba ngumthetho olungiswa yiparliament.
Umnumzana Reggie Shoko incwethi kwezenotho. Singene kuhlelo lwamasiko silo Gibbs Dube.
Sengana masiko we
senziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuthi nxa umuntu engadolakala eganga ethethe kumbe ethethwe kumele udabalo lubanjwe njani umyeni wakhe kumbe ngabanye bakhe kulapha thethe khona ngilo baba uEzra Jesus Banda njalo lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube lezingcwethi zamasiko esintu. Babachisa kunjani?
Ngiyaphila Dube kunjani?
Hayi phila kakhulu kunjani eBiltan?
EBiltan umqando sukhona njona sokuba mnyama emini kunje ilanga sasilibona nje kuye amahola amabili emba amathathu.
Ye kunjalo Madube kunjani mama?
Hayi ngiyaphila mina.
Ye kunjani?
Ngiyele labalaleli lo.
Hayi kuhle kakhulu. Sikaze ngawe Madube. Nxa umuntu engabanjwa eganga asithi ngumuntu ongumama kumele kuphathwe njani konoko? Kumbe ungubaba nje?
Mina ngibona ukuthi ungalinga vele limbambe vele kuyokuthi seganga. Kumbe vele selesikhathi kwenza seganyile. Ah, ukuthi limkhangele somnyango aphuma kuhambile, makuye ukuthi isizathu sakasizwakali. Ngibona ngathi akungcono omunye lomunye asale phile yakhe ngoba phela niyabe ehlulekile ukuthi azibambe sekhaya. Wazwabona ukuthi ukuganga yikho okungcono. Ukuze uzuze uqinise ubulala umuntu umbulalele ukuthi ngimthole eganga, mina ngibona kungiyinto engekho right. Nxa abantu sebesehluleke ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ngomlomo. Omunye lomunye akathatha isikhwama sakhazi kuyelele ekhaya umbe yalapha khona afuna ukuthi abe free court ngoba ma usubulala kuyafanana nayo ususiba lezandle igazi ezandleni zakho. So ukuwekele umuntu azihambile mina mbona ukuthi kungcono la usale uzivalele uright omunye lomunye aziqalisele yakhe impilo enhle entsha oyabe uvele uyifuna ayikhona ukuthi lizeqine seliqabana sokusiba nzima ngoba ungabona umuntu eseganga vele there is a reason emenza ukuthi ayenze njalo.
Ye so baba Spanda siyabona ukuthi abantu abanye bayabulalana ngodabalo lolo luphathwa njani
abantu babulalana Dube isizathu sokubana nje umuntu usuke ke adelelwe yimizwa, umuntu adelele lo athethene layo mbayendele kuye ngokuthi ahawukele ngaphandle ngesilungu esingathi last, ufuna nje ukuthi kuthiwe yena ke ungene emacansini lalo athi uyakholisa kakho lokho kugcina sokubangela ingozi. Kukanti ungeza umuntu ukuthi hayi kakusatsho ngaphakathi enhliziyweni tu, kumele uphumele egcekeni ukuthi hayi kambe ke imizwa yami isiphelile kuye, so ngcono la uzihambelwe kini nami ngidinga omunye.
Ye, kodwa kulula yini Madube ukwenza khonokho?
Abanye bakubona kuyinto enzima sibili ukuthi kwenziwe khonokho, kodwa sowufuna umuntu olenhliziyo leyana enhle ongelacuko ovumela ukuthi nxa sovele sowenzakele sokwenzakele khonokho. Okuthiwa ngubhuti ezwe ukuthi abanye abasuke umntalawo lelokhu ze ngihliziyo, omunye angabathola bevele benjalo kasacabanga plan B. Uplan B wokuthi hhayi umekele azihambile, vele usecabanga ukuthi ngihloka adingingamu adingi wonke ababulala kuma abantu. Kodwa kungacabanga ukuthi usingqondo zakho kuhle phansi, hayi mna mbone ngathi kuba ngcono abantu beyabayekela bazihambile ngoba ungazondi uzondo okweqileyo bagcina usenza icala gcina ubulala abantu abangelacala.
Madube, hayi sikuthi kuyabe umuntu ekuplanile. Kulesikhathi esifikayo esingathi i-split seconds okufikayo ulaka, abantu ababulala abaningi babengakwazi ukuthi babulala. Somtholile ungwakho-ke kulomuntu alaye balele khophana, ufike lulaka kulasikhathi sokuthi vele uzikhontrole kumbe uzame ukuthi uzibambe, kuba buhlungu. Abanye yikho becaleka befinte, abanye mhlaye vele iqiqo labadobha ingama ekhitshini asabulale ngoba lulaka lwalukhona azonanzelela sokuzilethe ukuthi hhayi lapha ngangizihambele ngahlala i-suitcase yami ngashiya ngako ngcono. Kuyabe kumcaphule kakhulu kumzisa ubuhlungu, uyakwazi ukuthi umuntu ngokuzonda uyenza loba kuyini ngesikhatshana nje.
So njengo
lelo liqinise sibili
uyatsho sibili
ukuthi umuntu uyagcina esewonile senza into enkulu yokuthi sometimes they are regret after saying let show ngani lapha namthe obuye ukuthi sehle ukuthi sicontrol inhliziyo zethu zisuka zibe zincane ngesikhathi esincane uqine usho yenza into enkulu eza post impilo yakho yonke ukuthi ngani thiwa inhliziyo leyo siyakwazi ukuthi sizibambe. Ngingathola kunjalo nje uzithathele isikhwama sakho uhambe kumbe uhambe uzakuyabuya ngobuya ntambama ubuyibuzisisa ukuthi kanti kuhambe njani, sihlale phansi lisolve. Nxa kuyukuthi uyesihleke ukuthi alaleli hhayi omunye nomunye azithathele isikhwama sakho angena indlela eyangikibe ngoba kuzabe kuyihlule.
Lo-ke ngunkosikazi Sakhilelile uMadube khona ngale-ke kwele Botswana besikhuluma njalo lobaba Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale-ke kwele Bhilitane. Baba Sibanda, lo Madube ingadina lokusasa.
Siyabonga kakhulu baba.
Siyabonga kakhulu.
Sizaqhubeka ngodaba lolunga eviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKips Dube lilayo.
Wagcina amasiko wami. Ngela manyama sina masiko. Baya wagcina amasiko wami.
Siyabonga Gibbs silethemba lilo kholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe. Namhlanje bafethu siseBoston lanemelika sixoxa lo sakhulayo ongusamabhizimusi umnumzana Hope Ndlovu owasungula uhlelo lwasebulenjini olubizwa ngokuthi Tuver. Masambeni kuye siyezwa okuningi. Ndlovini, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani mnumzana?
Hayi ngiyabonga Mike.
Injani impilo? Ngiyazi vele ukuthi usuphila lana kule Melika eBoston.
Hayi impilo right kabi, like I think okuhle ngokuthi isikhathi engisibene lapha nasemelika, ama opportunities esiwatholayo, you know, they are so much better than those that I could be getting if I was back home, and which I'm happy about.
Mm-hmm. So masithinta udaba olusegudwini lamhlanje, ngiyazi ukuthi nguwe umkhokheli wenhlanganiso esingathi inkampani ethiwa yi-Tuvel. Awusitshele ngamafishane ukuthi nina njengenkampani i-Tuvel niyenza umsebenzi onjani?
So i-Tuvel yona kahle kahle vele i-app elincedisa abantu abagada imishova lamabhasi ukuthi behambe besuke from endaweni eyodwa besiya kwenye. Like for example, like let's say eBusempopo sifuna ukuya edolobheni, okwenzakalayo kahle kahle ukuthi nxa ugada umshova, lonke umuntu okwaziyo ogada umshova uyahamba e-bus stop and ume kumbe akwazi ukuma for 5 minutes, for 10 minutes, for 20 minutes. So okwenzakalayo ukuthi wena njengomuntu ogada umshova, isikhathi sakho kahle kahle awula control. So what Tuvel does is that it allows ukuthi khona abantu abagada umshova, yeah, download the app later, we sign up, we create a profile, then we add information, like information about like your bank details. So kwenzakala ukuthi you can track uyakwanisa ukukhangela ukuthi amakhombi angapi. So nxa usendlini ungakasuki ukuthi uye kwenye indawo uyakwanisa ukukhangela ubone ukuthi imchova i-5 minutes away, 10 minutes away, ikhatshana okunganani kulawe. Then ubusunjani ubusu-checka in to i-app. And that essentially what it does is ya deduct imali like something like 50 cents nxa umchova ukhona i-50 cents. Then usuhambe e-bus stop yemelela uyathola QR code. Ungafika e-bus stop laphana udrayiva wekhombi kumbe uwindi wekhombi sesikani i-QR code lelana sethola imali yakhe i-digital form wona usukade umchova ususiye edolobheni. So okwenzakalayo here is that wena njengomuntu ogade umchova you're able ukuthi ubekwazi ukuthi imchova ifika ngesikhathi bani ngaphi njalo ifika ngesikhathi bani lapho yakhona njalo iza costa malini njalo uzaphinda ubhadale imali yangkhona digitally kungela i-actual transference of cash.
Awungitsheleke ukuthi nina njengenhlanganiso seliqalile yini ukusebenza eZimbabwe?
Imanti edlulele sibe siqalise okuyi-pilot program unyana okuncane. And that was essentially meant ukuthi siteste MVP yethu sibone ukuthi i-apply ngkhona leyasebenza yini. But kahle khona sibona ngani i-product lethu sizalilontsha ligcwele towards the end of December, like during iChristmas.
Right. Awungitshele ke mnumzana, uhlelo lolu lusebenzisa i-internet eZimbabwe silodubo lokuthi i-data iyabiza imali enengi mnumzana.
Yeah.
So likhangela ukuthi lizabe lisiza abantu kanjani ukuthi labo bathole ithuba lokusebenzisa ama-services enu?
Yeah, so kahle I mean like lapho khuluma i-point eqakathekileyo sibili. Esizama ukukwenza ukuthi the only solution esingayenza thina from our end is to ukuthi i-product lethu si-ensure ukuthi aso product elidla i-data. That's the first part. Then the second part, obviously, in these solutions that were solutions as time goes on, that would be trying to partner lama telecommunications companies and jenga Econet, lawo Telcel.
I see uzwile mnumzana. Awungitsheleke ukuthi nxa selilontshile eZimbabwe likhangela ukuthi lizathuthukisa impilo zabantu eZimbabwe kanjani?
Kahle abantu esisebe sisebenza labo even more ngabantu aba-owna imchova, abantu aba-run ama-business awo. Wow. What we're essentially trying to do is to empower people that own ama-kombi.
Hayi, gqiba uhlelo Ndlovu, utshela abalaleli ukuthi bangalixhuma kanjani.
Kahle le website yethu www.tuvel.com. And that's the first place that you can go to if you want to sort of have a conversation. Kule form elikhona nxa ufuna ukubuza imibuzo ongayibuza ngokuthi siqalisa nini, silaunch nini. We have a Facebook page and a Twitter page, and that's where like information yeqalisa ikhona.
Hayi Ndlovini, sikuzwile kahle, ngiyabonga kakhulu. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo lwabasakhulayo.
Okay, ngiyabonga.
Mthwakazi omuhle lapha bengixoxa lomnumzana uHope Ndlovu ongusomabhizimusi osakhulayo ophila lana kwele Melika ngale eBoston. Kwanelo kwalamhla, masidibane ngevikezayo. Olevalisayo ngenjabulo nguMikeove, sengilishiya ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye bye.
Siyabonga Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasa khulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Siyaqhubeka njalo sifunda uMahubo usahluko ngu-46 undima ngu-10. Ifundeka kanje, ithi yona, thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa ezizweni. Bathandekayo, kumaviki amabili adluleyo sakhuluma ngalumbhalo sathi uNkulunkulu uyakhuluma uthi kasithule sazi ukuthi yena unguNkulunkulu. Siqhubeka njalo kumbhalo ofanayo sisizwa ukuthi uNkulunkulu uthi yena uyazazi izinhlupheko zethu, uyakwazi ukuthwala nzima kwethu. Akudingeki ukuthi sitshayane ngamakhanda, akudingeki ukuthi sizihluphe. Uthi yena uJehova, thula wazi ukuthi mina ngingunkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyakhuluma loMose uthi ngempela sengibonile ukuhlupheka kwabantu bami. Ngizwile ukukhala kwabo ngakho ngizi ngiyehlile. Bathandekayo uNkulunkulu lanxa kwakubuhlungu eGibhithe kubantwana bakaIsrayeli uFaro ebahlukuluza bebashayisa izitina ngotshani babekhala besebuhlungwini behlukuluzekile kulento eyodwa ababekade bengayazi phakathi kwenhlupho zonke lezi abantu ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade ekhulumile ekuqaleni kuAbraham wathi yena abantu sizwe engiza kunikeza sona sizahamba ekugqilazweni sibe sekuthunjweni kweminyaka engamakhulu amane 400 years after 400 years I will revisit them. Babengakade bengakwazi behlukuluzekile behlupheka besebuhlungwini kodwa into ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade ehlelile emisile izikhathi. Lithi iBhayibheli izwi lenkosi uNkulunkulu nguye omisa izikhathi nguyohlela izikhathi konke kwaziwa nguye yena futhi akaphili phakathi kwesikhathi uphila ngaphandle kwesikhathi kodwa isikhathi siqondiswa nguye. Lithi iBhayibheli izwi kaNkulunkulu bakhala abantwana bakaIsrayeli ngokuhlukuluzwa kwabo eGibhithe abesethi uNkulunkulu kuMose manje ngizwile ukukhala kwabo manje ngisengizile. Zihlobo zami ezithandekayo uNkulunkulu esikhuluma ngaye esimkhonzayo uthi yena kasithule sazi lanxa siphakathi kwenhlupheko lanxa kusebunzimeni lanxa into zikhanya zidule ezitolo zingasekho lanxa intengo yezinto ikhuphuka abaningi bedidana ngamakhanda abanye sebecabanga ukuthi lizwe liyavalwa zwana ukuthi uNkulunkulu uthini uthi thulani lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo akahluleki uNkulunkulu esimkhonzayo akasideli uNkulunkulu esimkhonzayo akalali akadakwa akakhohlwa uNkulunkulu esimkhonzayo wenza yonke into ngesikhathi sakhe. Ngithanda ukuthi ngithi bazalwane noma sekunjani ake sekeleni ukukhuluma kabi ngelizwe lakithi ake sekeleni ukukhuluma ngiyangizwa abanye bethi hey iZimbabwe iqalekisiwe hey iZimbabwe kwabanje lithi iBhayibheli izwi lenkosi amandla okufa lokuphila asemlonyeni aselimini ngolimi lwethu siyadiliza ngolimi lwethu siyakha. Into engithandayo ukuthi isikhathi esifaneleyo saziwa nguye ma isikhathi esifaneleyo sesifikile yena uNkulunkulu uyakwenza yikho ethi yena thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Ngesinye indlela uthi thula wazi ukuthi ngilecebo ngakho konke okwenzakalayo. Bathandekayo uNkulunkulu akasidelanga uNkulunkulu lecebo lenhloso ngakho konke okwenzakalayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Ake sithandaze. Sibongile isewenkosi yethu Jesu, sibonga amandla akho, sibonga izwi lakho eliphilayo. Siyabonga ukuthi wena kawusidele uthe wena sithule sazi ukuthi wena uNkulunkulu. Babona amandla wonke, siyathandaza ukuthi wonke olizwayo lelizwi aphakamiseke emoyeni aduduzeke. Baba siyathandaza sikhulekela abaphathi bohlelo ukuthi babusise, babo baphakamise. Nkulunkulu sikhulekela ilizwi lakithi ukuthi baba sikhulume emkhathini ukuthi iZimbabwe iyaphila, iZimbabwe iyaphakama. Baba ngegama lenkosi uJesu phakamisa abantu bakho, busisa abantu bakho ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Silethemba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi lamhlanje ngitsho labagulayo abalele esibhedlela. Silethemba lizathola ukusila ngalowo mbhalo. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yibo abazame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Kodwa ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki ezweni. Umongameli Mnangagwa sethule umthetho obamba abatholakala betshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi bahlale entolongweni okweminyaka elithumi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.